Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokhiphs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed him means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet apho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Polter, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalecatsha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayekhokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dungai Mnangagwa lo mnumzana kuda kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphathi intambo benhlangothi ezijiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed him means that I am satisfied. I don't know who's not satisfied. When they become president, they can remove.
Ukubeke sithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukukhetho lonyaka owe political actors dialogue Polad.
And through the Polad platform we are able to interact and exchange views across the board, the entire framework of government we are able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform I will continue so that all the I don't know how many people are contested will come on board.
Abatsha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rhodes obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ukukhabhinethi yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngane lelifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yiyo ikhabhinethi yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana omnangagwa kwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake ikhabhinethi kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msokelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezakhe, uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxa bethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general but in particular ngeyakhe le muli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even lo nkosikazi wakhe umnike idegree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku cabinet.
Umnumzana Khuda kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami befisti ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu be-ZANU-PF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Briski Ncube isakamuzi sasegweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokuaphoyintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sihle yasityela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngezabo esifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenziwa ukhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikaunsili yakoBulawayo namhla igcobe umnumzana David Colter ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkhansela Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I, David Colter, who say that I will well and truly serve. To swear that I will well and truly serve. Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coltart ofunyiswe ngumabhalani wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMayor uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Intombi lesinanzelele ngekuthi sisesikodeni senkosi and kulemikhuba ekumele ukuthi siyilandele isikole ukuze singalahleki. Otherwise omzilikazi bengakho kwemathoneni kanti kuyini osokwenzakala kuBulawayo. We are very conscious ngendubo zikaBulawayo. uBulawayo uyakhala, uBulawayo uyabukula.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Nxa umeya o-imposiweyo ngandlela no yikho sikutsho sifuna umeya ozakhethwa ngabantu, hayi khona ukuthi abantu basuke emashonalini bezositshela ukuthi ufakani ubani, basitshele ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani. iBulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzilikazi lo washiya uthi abakhiwe ezigange ezinkulu lamashona bawuvusa.
Ilunga lebandla leZANU-PF uKhansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change ngobulawayo, umnumzana Sweden Chiroza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Hayi, kuyasithokozisa ukubana thole umeya ozathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezigilamkhuba ajezise laba ababe yenza into ezingalunganga phakathi kwekhansil. Hhayi, labo uDavid Cotter uvele kwakhulunywa se-YTP ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe onguwesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta. Asi
ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalabo abaqholozayo. Kodwa uqiniselise emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yiwumbono wethu njenge-CCC, yiwumbono we-SADC, njalo yiwumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgceni.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni njenge leZimbabwe, ngoba le mthetho yalo ukuze kumele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakuzanupf bathi avele akulona ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu bezanupf ayisobanikazi beZimbabwe. Zimbabwe ngiyomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu bezanupf. So kungabantu bezanupf ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphela phezimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi konkona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yayilisebenzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze zathola inkululeko yethu. Basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi, hayi mani nisilamule, silimanyanise, likhulumisane kwabo umgabelo mawuthwangirayo kwaze kwaba le Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusonto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla leZANU-PF lilokhe likhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla leZANU-PF kumbe lizakwenzani khonoko?
Lokho kwenziwa libandla leZANU-PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda. Kodwa iqinise liphelele labo bayakwazi ukuthi iposition ye-SADC ithini, bayakwazi okwenzakalayo kulokulungenzakala iphambi kukaZulu okwenzakala ngemva kwezivalo ezebezivaliwe. Kukhulunyisanwa abakhokheli abe-Afrika be-SADC bekhulumisana lo baba umnanga ko bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lo baba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimizuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abachaywa benzwa konke lokhu. Ibandla lezantu phe lingabe lizamani khona.
Hayi, desperation nje ukuzama ukwethusela abantu lapha lalaphana lokuzonda. Uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khadlaki lana kungikhethe ukwazi ujezisa abantu. Okhethweyo kajezisa abantu, okhethweyo uyajabula. Uyabonga abantu. Asikabona ukubona ngokwebonga abantu. Sibona ithumba abantu, echaya abantu, ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwanazi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got legal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathi ukhethwa lokhutshwa ngayemfanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokhu akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhatshi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lami ikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo? Okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election is done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
UMnumzana Tafazwa Mgwadi ngobephethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001, okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yabankulu kakhulu lapha e-America. Okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba abahlaselayo babevelela khona. Yahle yaya khonale kwaba le mpi. Impi yakhona yakholwa ngangaphambani siyathatha 20 years kulwiwa wakhona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili lamabili. Abantu ukuyini ngaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lamo kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa nesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi ukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa zizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nitshilo ngathi kwabathatha sibili ngesidumo bengalindele ukuthayo lokhuyani okwenzakale
ngomnyaka ofana lalowo after 22 years. Kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo. Ngoba angithi lawa abalweli laba ababesilwa besithi thina ama-terrorist la aye lapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe ifrema China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni eseDallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusasele isikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou ingcici kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jou uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyes attend out or attend in, when they attend out,
kungabangelwa ngama infections lendlela ama eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagugu bangathi iziboniboni nesakithi. Kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhatshi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha esithize, kumbe sitshaya okuthize, kumbe sitshisa okuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhatshi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Unkosikazi Beauty Gigi owebhizimusi le-Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho
ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens ukumele ukuthi abangaspoyile amalokuzeni amehlo abo.
Uthi kuqakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama-health diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani kuyezo ukuthi amehlo angaspoyileki, even the elderly ukuthi ama-diet enjani ebancedisa ukuthi ama-eyesight abo.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneninengi ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke enkundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu ukakhona kuthiwa like. Right, sibone-ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona-ke kulo Ntombi Zodwa Mlambo uthi sizwile-ke ukuthi kulokutalo Tonga laba-ke ngaba komnangagwa sebengene ku-cabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya-ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa-ke kulabo ED abathathu, ED fe ubhala njalo, utsho njalo. Kuzobuya-ke uLucky Inhlanhla ukuthi hhayi siyabona-ke sokungani lokho-ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi ye bakithi lapha sokungazani-ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya-ke uJoselyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba, ungathina lokusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokhu sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye, kuzobuya-ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khonakana ukuthi LOL siyakwazi ukuthi kutshoni, iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka ze qethuke. Kuzobuya-ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya Mtholi Ncube uyahamba mntakababa, sekubisele futhi khona ngapho-ke sikufisele inhlanhla imfowethu, singazi ukuthi kumbe sebe siloko siqhubeka ngama-bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho i-ice cream konke lama-chocolate lesifele emlonyeni sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe. Njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbewe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe izihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umthwakazi sikhangele kukabinet akula ngitsho next asiboni lutho la. Then uzobuya umoya odinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosin Madawo la uyakhuluma lafuthi sokwe-family business sokukhanya wazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo Ntombi Ndebele uthi ngakhe ya uthi ngapha-ke ya kuzima Ntombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Uzobuya lo Handsome Kiwane laye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo. Siqhubeke nje likhuluma ikhabinethi lesiyibona entsha nokunye okutshiyeneyo. Singahlukani isihlobo sike sikhangele khonokhu-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le khabinethi lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe. Yikho khonokho-ke fani kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani. Hayi-ke isikhathi siphelile, ngugibs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona. Lili